Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kumpalakazi 2024. Yimi usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilizwe lethu lipraktiza lokho esikuthi idemokrasi. Okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyeloba lo mbono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akula nto embi ngakhona ukuwawaliswa.
Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimota belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yokuophoza le into kuzana uPF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Otsheketsha abaningi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini wegolide kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimota belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi kulamapholisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha ama-breathalyzer okuhlola abatshayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapholisa kanye lamapholisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapholisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalithumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapholisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abatshayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzana Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapholisa lonyaka.
Ye, amapholisa eZimbabwe Republic Police balungisile lisebenza ndawonye nabanye abahlanganisela ku-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube lokuthula emgwaqweni, kube lokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli kumbi ukusebenza. So cela umuntu wonke ukuthi alalele abahambe ngezimoto, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sizindele ama-road accidents, sizindele ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu abanesithina ngama-law abiding citizens.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapholisa afumbathiswa ngabatshayeli bezimoto, likuphatha njani lokho?
Ye, kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapholisa imali, labo siyabajezisa. Amapholisa njalo abathatha imali kubatshayeli kumbe abanikazi yezimota, labo siyabajezisa. Yikho phela sela sithi uZulu kumele asinikeze umbiko, uZulu kumele asithele, siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho sihlanganisela amapholisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcinake sezingena emigoqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapholisa ababambene labe-Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo njengesantando. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esiwayeni, kumele zihambe esiwayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe besiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziyelezana esithina ziyahambe emgwaqweni zisenza ukuthi kube lama-accident.
Lo mnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa ubexoxa le studio 7 eseHarare siloku sikudaba lokhisimusi ocheketsha abanengi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa bazadlalela ikhefulekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi bahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Lusizi lodwa emulini zeZimbabwe ezilesihlobo esingotshekeja osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotshekeja laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo. Kodwa likhisimusi isiphenduke yababa gamu njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lina Minze ulabantwana ababili uTinashe loTawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time. Bayafona, bafukuza. Amandoda ethu bamama ndiyatshela ukuthi hayi bazobuya. Thula bazobuya, bazobuya, ngikhuluma njani.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenzela umsebenzi wokutyeketsha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyeketsha laba.
Mapholisa ndiwo vari kuvhara mugodi ende zviri kuita mapholisa asidakariri kungava
amapholisa yiwo avala umgodi ababakhiphe laba bantu kulo mgodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo
because this is ukuzama shini life.
Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Umuntu endimazi ukuthi uhamba abuye uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya ungafumani manzi ufila njani? In that moment can you just imagine ikulanda bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otshekesha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankasi uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. UNkankase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyeketsha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza kanto lezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaya emgodini akule 14 ephumile ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphansi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa uyabona kasi ngathi uhulumeni wethu akayithatheli ingqalo kweni lonto le uyibona ngathi into nje esistore esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane seZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo siyacela sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyalibiza lani ukuthi sicela lisincelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomitho zamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela bezindaba ukuthi uhulumende akakalulashi uhlelo lwakhe lokuhlenga otyeketsha laba kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathe akuqedakali okwenzakalayo njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo kubika ungqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho webulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimota zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokho abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngeJova Mbayiwa, Ulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit le Bulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Waya kusola abaningi okwenziwa ngamankampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala elobhengula.
Ukuthi kube lamakombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada kwenzela ukuthi lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifunwa ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamazo, njalo lezi moto zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwaba kujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithiza zihambele ngapha kuphela, ezithize zihambele nga. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park, iBulawa United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabha aseMpumalanga yedolobho, kuthi inkampani yeJova Mbayiwa yona ihambela inketha lenkulumane eBulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. iBulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePhumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. UNetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi indubo ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwalele endaweni ezifaneleyo lama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting powers. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha lakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo weJova Mbayiwa, uthi loba bavuma ukuthi policy le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikhansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi.
Savumelana nasithi ayibe khona, kuwe ngokwakathesi asayikho savumelana naye. Ngoba isigcwalisa abantu abaningi, ipolisi yaluma right yayi-right. Bese osekunenkinga khona yikuthi selenike abanye amakhampani indawo enkulu.
Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bhekinkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazeleli okwenzakala edolobheni leli.
Hayi, thina okokwenza singasayini ukuthi sasikhwira indlela amarutha ayehlewe ngayo, because kwakumele ukuthi ku-involve abantu ilathi si-involve.
Kodwa umkhokheli weBulawayo United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipha uthi babona kuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukazulu kobulawayo.
Abantu sebeyalayitshwa ngendlela etshengisa ukubahlonipha lokubaqhakathekisa kulalokho okwakuyikhona ukuthi there is no one who is responsible of anything. Now ukathesi everyone who is responsible ku-area naleyo ayiphiweyo.
Amapholisa le kansili bakhankasela ukuthi imota zithwale uzulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kuseyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi liwise indizamchina ezithwala amabhomba ezama drones ezingamachumi amathathu lasithupha i36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngeleRussia ebelibhomba izakhiwo ezitshiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempila kahle oWorld Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokho kuveziwe izingcwethi kwezempila kahle ezilolwazi ngalolu daba. Lanxa abasebenza loMnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba, kambe lokho kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa loMnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe wonke wendaba yezempilakahle. Kuyananze ukuthi kusathi kuba la le mimi ikhuhlane esiyipandemic esuka ichaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yachaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika bendawonye ukuthi imali lezo zifake zabandawonye ze World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke ngoba singeze sathi thina lawo mazwa le mali angaza alanda abantu bababelaphe la amanye angela mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kona kutho ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-Health Organization ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuluma indaba lezi zempilakahle. Engxenye sofanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni osuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela malodwa, lidinga uba lincediswe ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asilo liqinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America kule minye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufake eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwayo futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela ilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisi okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezinye indlela abasebenza ngezo ama-policies, imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela abuguqula ngayo, phose engaba sengozini yokuthi khona ngalidlala ephalamenti bengahlala phansi begcine bemkhubhela ukuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awu yabantu abamkhethayo nje abamvotela. Begcine ngxenye sebemsola lapha lapha bengasela laqinisa ukuthi kambe lokwakwenza ukuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungazungena esikhundleni uhlufika ufuna ukuguqula zonke izinto. Ngoba iMelika kwakuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe le democracy. So ngamafitshane sibona ungathi hayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lowa ke ngomnamsane Ambrose 70 ingcwethi ecubungula izombusazo enjalo isiphathamandla senhlanganiso yelwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esixoxelaye ekobulawayo. Kulaba sakhulayo abathi luqakathekile usuku lweKhisimusi kube labanye njalo abangalendaba lelanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashavave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
IKhisimusi yimi irepresenta uzalo kaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu iSavior yethu. So ngiyibona njengelanga eliqakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngeKhisimusi ngiyabenjabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi sasesenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lweKhisimusi.
Thina sakhulu isilanga lelithakazelelwa kakhulu. Sicala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. It's good ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Angiwubone engathi kumele ngikunanze mhla ka-25 ngoba akukho okutsha engathi kufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa izihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izibiliboco siyazipheka amalanga amaningi. Njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaya emsebenzini. Kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lweKhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi isikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
IKhisimusi kimi icho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngihlangana lemuli izihlobo labangane abavela endaweni ezichiyeneyo sihlangene ekhaya sizojabula sizophumula sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni angisomuntu ophumayo siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu labo gogo omncane imuli yonke nje ithe gwaqa kupheke kudliwe kugidwe iradio kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingasuki ukuthathele phezulu kakhulu. Lesi isikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu. Ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle kabakholise kodwa impilo iqhakathekile. Hlonipha lo muntu oseceleni wakho licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begange ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona eWhatsApp.
Salibonani, salibonani bazala bahle beStudio 7 lena elisethulela inhlelo ezinhle inhlelo ezi ezizona izinhlelo ezisivula amehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa. Bazali lapha ngiyadinga ngilomntwana okuthiwa ngusakhile uyise wakhe uMateus Banda babehlala egogwe enkayi. So umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu, mina ngingu-Innocent wakusibanda ngizalwa ngumphushwa lo wayezalwa ngumhlawuli uMateu. Umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwanga lutho, njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi. Lapho nxa ngabe lingifakazela bazali abahle ukubana ngikwazi lapho kulomntwana khona lo, nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0. Yizo lezi namba ezika-Innocent Sibanda.
Sibonani Studio 7, sibonani Studio 7. Hayi, ezazi ngiyakwakeka ngenxa kahulumende weZimbabwe. Wathi esintroducer i-Zitcoin lakhe leli, wathi nana akula muntu ozakwenza ozayali i-coin lelo. Kathe sijikijiki ngenxa yayilokuzeni yokudla lokho okuthunyelwayo imali ukuzeni emakhaya kubalambayo. Bathi abantu bamatraki abafuni ukulokuzeni ukubhadalwa ngebhondi, bafuna iyibusa. Kodwa nayethenga na wonke umuntu walokulokuzeni ukuthatha ibho ilokuzeni izigi lakhe uyaripotwa. Kanti nanku namuhla kasakubalandelela ababalayo babude, njalo sithi sikhangela ematitsheni. Amaticha kasayithola imali yabo ngemfanelo, sebethola iyusa. Leyi ziki yakhona yethu suta iningi iningi, ikuphi leyo ziki? Kunje mina zange ngiyibambe leyo ziki, angiyazi zange ngiyibone. Ngiyibona kuma-TV nje kubheka, kodwa ukuthi ngiyiphathe ngesami isandla, hhayi mnazo uhulumente wethu lo, hhayi hayi. Uyazihlulekela, kodwa uhulumente uhluleka njengohulumente weZimbabwe. Uyehluleka sibili ukukhangela lokuzini sizwe sakhe. Angikwazi ukuthi indoda enjani.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwe the connection, sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini weGolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumende esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.